Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 yesonto mhla ka 6 kuMbimbitho 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lesingizenzi Coalition for Change uthi kuza sitshengiswa idola leMelika ngomnyaka ozayo, ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakhankasa amandla abancintisa kukhetho lwama-by-elections olozayo.
Akasikhankaseni sitshela abantu iqiniso.
Salethulela ezabatsha, ezamasiko kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba nezinye ngizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Jamisa uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ibandla lakhe linganqoba ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. UJamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections eGweru eNkabazwe.
Our agenda is to win Zimbabwe for change. Our agenda is to make sure that we make this country great and new. Inikiri kuzoona kati nongapinda 2023 kushaona mari zvainenge yaita. Chokutanga chatinoita tinodzorera US dollar totangira ipapo. Vanhu votanga kufamba vachienda mberi.
Sifuna kube lenguquko elizweni. Singangena embusweni sizaqala ukusebenzisa idola leMelika. Kuza kuba lenguquko sibili elizweni leli.
Cheche pere. Ha resources edu. Gold ratinaro, platinum yatinaro, diamond yatinayo. Haisikuzobiwa.
Kunti njalo sifuna kusetshenziswe kahle konke okwenjiwayo elizweni. Uzajontsha kuphela siyamthela entulweni.
Vanenge vachida kubane namo mumaoko vanenge kukumbira nechomumoyo tichisunga.
UMnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi kunenge okukhulunywa nguJamisa namuhla.
Namuhla beseGweru Midlands Province, lapho umongameli akhulume khona lezi zabalane zeGweru. Yonke iGweru bikhuluma ngeyelo. Into ekhulunywa ngumongameli ngezilandela. Okokuqala, ukhulume ngendaba yokubana iGweru kufanele be-industrial capital yeZimbabwe. Okwesibili, ukhulume ngendaba yokuvulwa kwamakampani obhata abavalwa. Kufanele ukuthi masingena kuhulumente omutsha silungisise indaba yemsebenzi, silungisise indaba yokubisela kwe-US dollar elizweni ukuze kube le confidence, kube le stability kwi-economy. Siyabonga izigulane zeZimbabwe labantu bonke abame le movement yabantu, movement ye citizens, iCitizens Coalition for Change.
Kusenjalo sokusele insuku ezingamathumi amabili ukuba kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections eZimbabwe. Iqhubekela phambili imikhakaso yokhetho lolu enziwa ngamabandla atshiyeneyo. Abakubandla leZANU-PF bancediswa iziphathamandla zebandla leli ekuqhubeni imikhankaso endaweni ezitshiyeneyo. Kuthi njalo nabakumabandla aphikisayo basekelwa kakhulu ngabakhokheli babo. Kulabanye abazimeleyo abangena ezindlini bedinga usekelo. Omunye wabo ngumnumzana Janana Ngwenya oncintisa ukukhetho lokudinga ukansela kuwa 26 kobulawayo.
Engikudingayo ebantwini umkhankaso ulungile, kodwa akasikhankaseni sitshela abantu iqiniso, ngoba iqiniso yilo elenza siphuche kukho konke sikwenzayo. Nxa singaphuchi sitshela abantu into esingeke sizenze, siziphuchise. Abantu basala belwembuzo kithi njengabathungameli abebesithi bazabamela. Okuqakathekileyo yikuthi mina njengoba ngikhankasa ngi-independent, ngizasebenza labantu, ngoba abantu siyathembana, sisukele kude sisebenza. Lokho embathembisa khona sonke isikhathi sikwenza siyimbumba bese siphutsha. Ngoba kulanto ngayenza yikho phela esintwini sakithi kuthiwa inkosi yinkosi ngabantu, induna yinduna ngabantu.
Ungwenya uphinde wathi
asikhankaseni bafowethu, sitshele nabantu qiniso, siphutshiseni izithembiso zethu njengabathungameli.
Ibandla le-Republican Party of Zimbabwe lalo lilabantu abambalwa abancintisa kukhetho lolu. Umkhokheli webandla leli uMnumzana Kwanele Hlabangana uthi bafisa ukuba uZulu akhokhelwe abantu abahloniphekayo
kodwa esikunanzela ukuthenjiswa abantu kakhulu abantu bathenjiswa into ezifana nayo zonke isikhathi kodwa thina sibathembisa ukuthi sizabanika abakhokheli abaqotho abaza kuthuthukisa impilo zabantu nxa sikhangela ikakhulu kuma local authorities ethu kuma council kule corruption enengi kakhulu ubusela obukhona okuthengiswa khona ama stand angekho emthethweni njalo imali ze councillors banjwa kuhle abantu abawubona uncedo lokuthi abantu ababakhethayo bayawenza umsebenzi ngakho thina njengebandla singene kulelo khetho sizimisele ukuthi sizakwenza umsebenzi wokuthuthukisa impilo zabantu ngokuthembeka njalo sibaphe imibono etshiyeneyo kusuya phambili amadorobho ethu kade sinxa sikhangela kule ngcekeza eningi efuna ukuthi isuswe emadorobheni amadorobho asafanani njengakudala
umnumzana evindlela ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi kukhathasela ukhetho ezimbabwe kugxile emalini
ngamaqembu akuleli lizwe maningi kakhulu kodwa ke kasiwo wonke akhankasayo njalo kasiwo wonke athi nxa ekhankasa abe lo mfutho amanye kala mali amanye ale mali engcono kule yabanye amanye labantu abaningi abanye kala abantu amaningi kodwa ke sikubona kakhulu ukuthi umthetho lokusetshenziswa ngendlela yokuvimbela amaqembu aphikisayo umthetho lokusetshenziswa ukusekela ibandla lezani PF yilo njalo elilama state resources elilezinto zikahulumende ezinjengamabhasa lokho esetshenziswa ukuthwala abantu besiya emihlanganweni yalelo qembu elibusayo. Ngakho-ke kwenza ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Uncube uthi amanye amabandla akhankasa nzima.
Siyakubona amaqembu evinjelwa ukukhankasa aphikisayo. Le ndlela umsakazo okahulumende osetshenziswa ngakhona, amaphepha kahulumende asetshenziswa ngakhona. Enza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga vele ngeke lube free and fair ngalendlela kodwa ke bona ukusukuma bayasukuma bayakhankasa abanye lapha nalapha nalapha umthetho osuka ubavumele khona amapolice bavumele khona kodwa kunzima kubo
ibandla lezalo PF lalo selingene kuZulu liqhuba imikhankaso yalo umnumzana Joseph Juma owake wamela iphela ndaba lempophoma edalela empawulamende uthi lenza njengamanye yadinga usekelo
ebandla lethu leZANU PF sibhodile sibili iphose ilizwe lonke ngikhuluma kanje ngapha kwelakithi emandebeleni ngolwesihlanu besilo vice president ubaba uChiwenga ephumula lapho esize khona okubili ukwenza i-clean up campaign uhlanzeka njalo saba le rally ephumula kwaphana emini yangkhona sathi ngolesi ngomgqibelo indlela zonke bezigijimela etsholotsho khona le lapho umsekeli futhi kamongameli wethu ebandleni leZANU PF ubaba Mohadi ebambe omunye umkhankaso etsholotsho khona le sibonile amabandla athiyene even ibandla likababa uJamisa lalobe likhona lapha kobulawayo e-YC Stadium labo bekhankasa
uJuma uthi kuningi okuthenjiswa abantu kukhetho lolu
kodwa into nje kuphela edanisayo ukuthi okunye ukukhankasa kwangibona kusuka kumangalisi ubana abantu bakhankasa besithi kutheni ngoba uzawane besithi kona hhayi singena thina ivika lipheli kuyabe sogcela amakhiwa lapha uzuzuka namakhiwa ona agcwala ukuthi kutheni ukuthi bezosithathela futhi umhlaba wethu kumbe bezosikholonaza futhi na ngoba mina bengibona ngathi sesifike esigabeni sokuthi kona lathi njengantu amnyama asomele sizenzele njengoba kuthi avuka uzenzele yebo sidlelane labanye kodwa sizenzela thina njengeZANU PF into esiyithembisa abantu ukuthi hhayi lizibonela amakhansili ethu 22 years down the line imigwaqo sifile amasuriji sesihlala lawo yabona into amabhini kasathathwa into seziphonguba mangobongobo thina sithi kona sifuna ukulungisa khonokho singazike abanye laba abathembisa ukuthi kona bafuna ukubisela i-US dollar bebalekela imali yabo yelizwe labo ukuthi pho babe sithi kona sizakhula nini ngoba kukhula kokuphelaphela and nxa ukhula kuthiwa kumele ubophe ziqine ungaba buhlungu namuhla kodwa ukwazi ulela kusasa liyavuka seliqondile
uphinde wathi
so thina sithi hayi sifuna ukulungisa kubuhlungu kodwa mbijana mbijana siyakulungisa ake lizame libone sibisele amadorobhu lawo ekudaleni lapho sasikhona kuqala imigwaqo ihambeka amasoriji singawazi yabona amabhini ethathwa ngesikhathi konke lokwana sifunda ubana sikubisele yike sikuthembisayo asaza abalinti bathembisane
kukhangelwe ukuba kuza kwenziwa imihlangano eminingi kungakenziwa ukhetho lolu kulo muntu oyedwa osebulewe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomakansela labazamela izigaba ezijiyeneyo edale lephalamende ngimele istudio 7 ise-Maryland ngingo-Gibbs Dube. Kwezemaphandleni namhla sisentaba zinduna lapho esixoxa khona lo mlimi.
Mama kunjani, sikhuluma lobani?
Likhuluma lomama uMrs. Mhlabano.
Mrs. Mhlabano? Uthiwa ungaphi lesigaba sakho?
Usentaba zinduna.
Lapha ke ngibona ukubhizi yini le, kwakuyini le?
Lokhu kwakuyiprojekthi yisiba senkukhu. Isilugu senkukhu besifuya inkukhu. Ngiyehlulekile ukungena kubhetshi elandelayo ngenxa yesimo sesibaya esifuna ukuripheywa. But kuyiprojekthi vele esiphila ngayo, sasijoyine uHamara. Manje sibaya ngesimo esisiso sona sokusehlula ukuthandi nenkukhu ngoba kumele ngiqale ngisiripheye.
Lapha
basizangkhona ziyashoda.
Basoluta siripheywa ngakuhle.
Yeah, but sometimes zingawela inkukhu, inkukhu zife. So siba lelo senkukhu.
Kodwa nxa isilugu lesi nxa silakhiwe kuhle bayakunika inkukhu.
Yeah, isilugu nxa sakhiwe kuhle ziyabuya inkukhu. Besinika 1,000. Asinikele feed, asinikele medication.
Manje sohlule sibaya wena.
Isibaya hayi sesimbambileyo.
Wena uphila ngani vele? Uphila ngokutshela abalaletu uphile uzenza njani inkukhu zakho nalani lani othi uphile?
Thina inkukhu besizifuya kusukela zikubruda ngale, sizimanije sibe lokhu sicheda lesibaya ze ku-2 weeks, ze ku-3 lokhu sicheda mpaka zize zigcwale isibaya sonke. Nxa isibaya sonke sesigcwela, kuyabe sekuzinkalakatha zenkukhu. Zabe sezizinkulu, sezingamadada.
Usuzisa ngayo inkukhu lezi?
Bebuya uHamaraz uzithatha.
Akuniki imali?
Asinike imali kwela. Nxa imali yangikhona ingasijabulisi kangako. Kodwa khonokhu ade sinika khona ube sinika. Kodwa kakayindawo ngoba imali yethu elizwe lethu lezi kusuku yeshi.
Lapha-ke iprojekti yenkukhu le uyenzi wedwa lo nalowo lo wakhe emzini wakhe?
Ye, omunye lo muntu lesibaya sakhe emzini wakhe. Uyafika kunika i-1,000 yama-chicks. Akunika
i-feed yangkhona,
ama-broiler.
So asikunika le feed yankona?
Yeah.
Ukunzima ohlala nayo njengomama ngathi sisokunje njalo ungenzi lutho, sophila
ngayo? Sokunje kunzima, kunzima ngathi siyaye ngama-1-1. Ngike ngazama ukuthi ngifake ezame esibayeni ngizifuyele endlini njengoba isibaya sinje. Hhayi, kuhambekile ngoba iprojekthi yenkukhu nxa vele usuyijwayele ukuthi uhlale ungalazwa kuze akuvume. Ngakhathi esengijakhanyelela ukuthi ngizaphinda ngifake ezinye endlini ukuthi sometimes ngxengayo kwanisa ukuthi ngithole imali yokuthi ngivuse isibaya sami mbuyele futhi esibayeni.
Ukuthi ubuyele futhi esibayeni. Kona-ke lapha kulo nyaka lilimileni izulu linjani?
Lo nyaka silimile kuhle mangamahle. Kuhle sibili kule zindawanyana okuhle khona ngoba abaqalisa ukulima yibe ngathi abalomumbo njengowami lo njengoba liwubona. Then abalima emuva imumbi suke yasitshaywa la ngamanzi.
Libe liningi kakhulu.
Ye, yeah, izulu libe liningi kakhulu. Imumbi emlenge itshayo la ngamanzi. Uyabona lake mntaphana kule nye indawo engathi bomvanyana.
Yeah.
Kodwa kabalime kuqala kungakani izulu wazofica umumbi usuwuphakeme usulungiselela ukutshakaza. Hhayi, isivuno sihle. Kodwa but iningi lethu esabeleni sethu lapha hhayi abatholanga ngoba balime la muva. Abanye bacine vele besehluleka ukuthi balime.
Seliningi
kakhulu. Ye, seliningi kakhulu. Khathesi ukuthi alime futhi khathesi
sokulethi. So laba lizasizana labo libanika ukudla lani?
Ya, nxa sivumile siyabe silokhu sithengiselana amagogogo. Ye, nxa sivunile la ubona ukuthi kuyakwanisa ifamily yakho ndayozokhala uyamnika anelisa ukuthi laye kudlala abantwana.
Yeah. Akucele abanye abantwana abalalele khona le mazweni enxa omnye ngakusiza athi nizokwakhela isilugu. Ufunani? Wakuthole ngabo ukhulume konke lokho.
Mina engikufunayo ngifuna ukuthi ngakhe isilugu sami lesi siqine, ngisifulele kuhle. Ngangicabanga ukuthi kumbe ngxeke kufulela ngamazenge kubheda, but uHamara akafuni ukuthi ufulele ngamazenge. uhamaro ufuna ukuthi ufulele ngotshani manje utshani ulile enkalakada zendlewo
bakuthole ngabo la ufuna ukuxhumana la
angikhona apha entaba zintoni
inumber yefoni la
yeyihlezi khona hayi inumber yefoni angiyazi ngizikhona apha entaba zintoni
manje bakwasithatha ukuthunela kwabochief
ye
khona
apha entaba zintoni
hayi siyabonga
ngiyabonga
Le yisithunzi seven esakaza eZimbabwe isithunzi siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. ELeRussia liqhubekela phambili libomba emadolobheni amaningi kwele Ukraine. Lokhu kulesicelo sokuthi kumele kubekwe phansi izikhali ukwenzela ukuba abantu bayephephela emazweni ajiyeneyo. Umongameli wakwele Ukraine, umnumzana Volodymyr Zelensky, uthi eleRussia selifuna lokubhomba idolobho leOdessa kulandela ukubhomba endaweni eziningi emadolobheni kulelo lizwe. Umkhokeli wakwele Russia, umnumzana Vladimir Putin, uthi ele Ukraine lizathola nzima ngenxa yokuthi lidlelana lamazwe azonda ilizwe lakhe. Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula isigidi 1.3 million asebebaleke kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe. Kukhangelelwe ukuba abazabaleka kule Ukraine bazedlula izigidi ezinhlanu 5 million. Abanye labo abasuke kulelo lizwe bebaleka sebekwele ePoland kuzokuthi abanye eHungary, eRomania namanye. Umanyano we-United Nations ubika ukuba kule ndlala emangalisayo kule Ethiopia okulempi yomvukela. Inhlanganiso le ithi abantu abafika izigidi ezine 4 million babhekane le ndlala. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Sengana amasiko senziwe manje lobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lamhlasi siqoqa lenyanga enkulu umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya. Ngosiko lwesintu olokuchinza ukuthi kambe vele ukuchinza kuyini esintwini. Baba Ngwenya sakwamukela kuhlelo unjani baba? Ye, akusitshela ukuthi ukuchinza kuyini esintwini. Sizwa kuthiwa ke kuvele kuyachinzwa.
Yasekushenze ukuthi njengoba ihlobo lizaqalisa abantu bengangenwa yimkhuhlane kuyathathwa izibizo esithi thina njengendumba ziphekwe ndawonye lomumbu abanye bathi yihove besitsho ilokho zindumba lezi eziphekiweyo kuyabe kusenzela ukuthi abantu bangangenwa yimkhuhlane eyomnyaka omutsha bengakadli amahlobo.
Yes, singathi kulezi nsuku kuyenziwa yini kumbe vele umkhuba wakudala lo?
Kulezi nsuku akwenziwa kwezindawo kodwa ke kungumkhuba wakudala owuvele ukhona.
Singathi kuqakatheke kangana into kwenziwe khonoko abantu bengakaqalisi ukuthi
ngoba kusenzela ukuthi abantu bangangenwa emkhuhlane bangangenyongo badle ukudla okutsha okwehlobeli jabeqinile ungazi kwabapha umkhuhlane.
Ye, singathi ke akula eminye imithi eyayijala ukuthathwa nje khonapho ukuthi umuntu benathiswe le mithi kwezethi beqine emzimbeni la.
Hhayi, imithi kayikho. Zona izilimo zonezo ezazilinyiwe zingumuthi zona ngokwazo.
Ye, ziba ngumuthi njani?
Kuphekwa ndawonye udliwe ke uthatha ukudla lokhana kube kutshaywa emadolweni emalungeni emadolweni lapha lengalweni lezintanyeni lapho kwenzela ukuthi abantu baqine.
Kodwa kuyasebenza yini kumbe abantu babephonga ukwenza nje?
Kuyasebenza ngoba kulusiko.
Ye, so kuvuselenza
kosiko kalubonwa muntu.
Kuvuselelwa njani endaweni esongani sokuphela khonoko?
Ukuvuselelwa kwakho yikuthi izinduna nabosobhuku nabamasiko bahlangane benze khona lokhu bendawonye. Ongakuqala asithi thina njengoba bekhona entshelele nabodula bedula indawo zibonezo ezinjalo komanyangwa konebali yibo abantu akudingakala ukuthi bakuvuselele lokho nezinduna labo sobhuku.
Ye, akutsheleke uZulu ngokuqhakatheka kosiko lolu.
Luqhakathekile ngobumo. Luvikela abantu ukuthi bangaguli izinyongo. Abantu baqine bangaphongukuguli ngubhafe ezingathiyeni ezithiyeneyo. Kufika umuntu emutsha sekhala ngeqolo. Ngoba ngithi nxa udliwa lokho kudla kuthiwa madolo qina uqinisa amathambo uxhoxhoze emadolweni ezingalweni zonke lezi abantu baye kunakazibani lobo sekazibani onguye ozalwenza lolo siko
ye lapha-ke besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ekhona ngale koBulawayo siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadinelwa kusasa ba yebo mathu. Yey, lethe phela ukuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngevikelezi. Sine sizwe khona manje ezokholo lesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungame lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
funa sikhangele udaba lokuthi kambe umuntu ongumzalwane umuntu ongumKristu kuyadingakala na ukuthi aphatheke laye ukuba ingxenye yezinto ezenziwayo sikhangelane lokubuswa kwelizwe esingathi kumbe khathesi sikhangele udaba lokhetho umuntu ongumKristu kuyadingakala yini ukuthi laye ayirejista ayebhalisa ukuba vote sikhangeleni kuJeremiah chapter 29 verse 7 uthi yena lapha umprofeti bebhala uthi funani ukuthula komuzi lapho enithumbele khona niwukhulekele kuJehova ngokuba ekuthuleni kwawo liyaba nokuthula lani ngakho lapho siyananzelela ukuthi xa sikhangela lo mbhalo uJeremiah 29 verse 7 ukuba uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi ukuthula okuyabe kukhona kumbe ukuphumelela okuba khona kudolobho lelo ohlala kilo kumbe sithi elizweni ohlala kilo kutsho ukuthi la uzaphumelela ikuphumelela kwakho uNkulunkulu otsho njalo siyakwazi ukuthi abantwana baka-Israyeli babethunjiwe basusa ke bahanjiswe eBhabhiloni kwakulula ukuthi bethi bona hayi thina lapha silandwe ngoba sibuye siziqili asilani lokuphumelela kwedolobho leli lomuzi lo esikuyona kodwa uNkulunkulu singabala sehla siyaphansi wathi lakibo yakhani le mizi uthi kunxasusakha khonapho usuhlala phela yikho-ke babelwisana lo mprofeti uJeremiah ngoba abantu abaningi babethola abaprofeti bamanga babesithi alingabi le ndaba lakho lokhu vele liyasuka kathesi libuyele khona ngale Jerusalem kodwa bahlala bahlala iminyaka le minyaka kwaba labantwana kwaba labazukulu abanye baze bafa baba le ndevu ezimhlophe abaprofeti bamanga lokhu besithi alingabi le ndaba lezinto zala hlalani emathendeneni kodwa uNkulunkulu wathi hayi lingahlali kumathendeni yakhani izindlu tshadisanini kutho ukuthi nxa sikhangela lowo umfanekiso wethu siphila lapha emhlabeni abanye abantu bafundisa imfundiso yokuthi ivangeli lokuthi hayi ungabi le ndaba lento eyenzakala lapha emhlabeni ngenxa yokuthi wena lungisela kuphela ukuthi uye ezulwini manje siyananzelela ukuthi ukuye ezulwini yes siyakufuna sonke njalo kuqakathekile kodwa siseselapha emhlabeni uNkulunkulu wathi yena fakani izulu okokuqala kodwa kule zinto ezilandelayo kumele sizenze lapha emhlabeni ukuze siphile kuhle ngakho-ke kuyadingakala ukuthi sikhuthazane ukuthi khathesi ngesikhathi lesi kudingwa abantu ukuthi rejistanini umbambani uyelobisa igama lakho ukwenzela ukuthi kungabuya ithuba lokuthi ukhethe umuntu ongumkhokheli omfunayo kumbe ngwayiphi iphathi kukuwe konke lokhuyana kodwa uNkulunkulu ufaka kithi umlando owokuthi kumele sidinge ukuthula komuzi esiphila kiwo kutho ukuthi kumele siparticipate kumele sibe yingxenye yezinto eziyabe zisenzakala laba abantu abathumayela ivangeli lokuthi ungabi le ndaba lakho kanti indaba engathi le misebenzi ungasahambi kuthi tshona ukhuleke umelele ukuye ezulwini indaba sivuke kuseni sigeza siya kuma factory. Konke khonoku buyi politics phela. Ukuyathenga isinkwa yipolitiki, ukugada ibhasi yipolitiki, ukuya esikolo yipolitiki. Njalo kokugcina thina izinto zethu sizenza zonke ngokuthula. Akumelanga ukuthi ungumntu kaNkulunkulu ufumane usunguwe sikhokhela abantu abayenza imisindo ababhidliza izinto.
Akuyiphethe mfundisi.
Basithandazeni baba, siyathandaza sibekile izwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho, kuba kube nokuthula ngalesi sikhathi, kungabi lokudlwangudlwangu. Nkulunkulu amvikele abantu bakho, njalo thinta inhliziyo zethu, sibe nokuthandana, sibe nokuzwisisana, ngegama likaJesu, amen.
Lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezabatsha namhla sixoxa lomculi uLayson Ngwenya.
Kukumayo uLayson Ngwenya weqembu leze pressure super sounds. Leze pressure lile ngoma izingu 16 belishaya ama single track. Le ngoma ethi wahamba ubaba yabhalwa nguMpongzeni Sibanda, okunguye umsunguli weqembu leze pressure super sounds. Le ngoma injongo yayo kuyikuthi uma lingabe likhule lingabantwana, usuke mhlambe uhambe umuntu omdala, kusala kusiba nzima kakhulu ekuphileni. Ngoba uma ungumntwana usakhula uthole ukuthi sayi esikoleni. Njengothubayi mhlawumbe loba ungasiye nathubayi, ngoba yabona le ngoma ikhuluma nje ukuthi masengizithiyela inyoni laphana, abantu basebeqala ukuthi mayingasabamba inyoni zakhe kutsho ukuthi uzozibambela inkukhu kona la emakhaya. Ngisakuthembana kahle abantu umakhelwane lapha ekhaya, bese kusenzakala ukuthi mhlambe bengakufunela nje lomsebenzi, bedaka lomuntu othi ufuna umsebenzi, ufuna umuntu ongasebenza ngale, benzele ukuthi usuke eduze lemizi yabo lapha ngoba uzobaphazamisa ezifuyenza. Injalo into yakhona eziyinanzeleleyo, njalo ekuhambeni kwakhona kona ngale la uzoyasebenza khona, njalo bazofika betsho ukuthi hayi lo muntu uhluphekile kubona ezosebenzela, ngoba angeke ukuthi ukhule ekhaya kumnandi uyenze yonke into ubonakale susayadinga umsebenzi wokulisa inkomo. So basuke bebele umqondo lo wokuthi akahluphekile, bese bezenzela umathanda bengakuholisi, uhole nzima yabona. Ngaqala nje ukuthi akuzi imali yakhona, thola ukuthi izifuyo ziyacatha, kwenzakala into esifana leziya, bese bethi uzohola kanjani uwekele izifuyo zisifa yabona. Yinto eyenzakalayo wasekusitho omnye umdala madoda wayesithela ufuna umuntu okuyasebenza madoda, wafika wathiya incwadi yakhe laphana kosebhuku madoda, fulalebuza ukuthi ayibhalwe kanjani lincwadi madoda.
Siyabonga kakhulu la isono kwenya. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ngomnyaka ozayo ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakhankasa ngamandla abancedisa kukhetho lwama-by-elections oluzayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoKeith Dube.